Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Zomuhle olamukela ku studio 7 ngolwesine lamhlanje ekuseni ziku 26 kuNtulikazi 2018 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje, amabandla aphikisayo ethesa ibandla lezanu PF umlando wokusebenzisa impahla kahulumende lokudla ukukhankasela ukhetho.
Lodumo lukhulu kakhulu, siyabona ukuthi emkhankaseni wezanu PF walo nyaka imali enenge ikhanya ngani isetshenziswa, ikhanya ngani imali kahulumende ebesetshenziswa izanu PF. Lalapho nxa izanu uPresident Mnangagwa esiyakhankasa, kukhanya uthwalwa zimali zikahulumende.
Abebhilithane bethuswe ukubhinywa kwentombazana eleminyaka elitshumi edlengulwe ngamadoda aleminyaka engu-31 ayizizalwane zeZimbabwe.
Sizwisa ubuhlungu kakhulu, sithwele kanzima kulele leBhilithane. Uthatha umntana wakho umshiyele umntakamatshelwane, ngoba wena lo nina liyazwanana, njalo abantwana labo babezalelwe emehlweni akho beyabantwana abakhule ubabona. Nampo abantwana sebesala bekuganyile.
Sile ngxoxo labancintisa kwizigaba ezitshiyeneyo kukhetho oluzayo. Ungakhohlwa ukuthi ungalandela uhlelo lolu kuFacebook kukhasi leVOA Ndebele, kumbe usilobele umbono wakho. Nxa ufuna ukungena emsakazweni usithumele inombolo zakho, siza kutshayela ucingo ngoba siya live streamer lezi ndaba. Amabandla aphikisayo ethesa ibandla lezanu PF umlando wokusebenzisa impahla zikahulumende lokudla ukukhankasela ukhetho. Iziphathamandla zebandla lezanu PF zibikwa zihamba zisipha izikolo imitshina yamakhompyutha, abantu bephiwa ukudla lokunye. Imigwaqo ebisile minyaka ingananzwa isiqalisile ukulungiswa. Isikhulumeli sikamnumzana Nelson Chamisa okhokhela umanyano MDC Alliance, umnumzana Nkululeko Sibanda, uthi abantu kufanele bathathe abakuphiwayo, kodwa nxa bevota bevotele abamfunayo.
Izanu PF isebenzisa uhulumende ukuzama ukuthenga ukhetho ebantwini. Kodwa sesikubonile ukuthi uPresident Mnangagwa loba yini ayenzayo ayizamayo, ikhanye ngani abantu bezimbabwe kabayikhwabithi sebedinga ukuthi bathole inguquko. Ngoba siyabona phela ukuthi kusukela inyanga ezintathu ezidlulileyo uPresident Mnangagwa akakatholi abasekeli abatsha. Ama-polls awe-Afrobarometer athi yena enyangeni ezintathu ezidlulileyo ube ne-43%, ngale inyanga esikuyo ne-40%, ukuthi uyaswela abasekeli loba ephitcheka ngokukampeyina amaposta amaningi, ama-billboards. Kodwa abantu beZimbabwe bakhanya bathakazelela uPresident Nelson Chamisa, yibo bambona njengomuntu ongaletha inguquko eloqotho kuleli lizwe.
Yena uChamisa ekhuluma emhlanganweni awenzele eNorton ukhonone ngokuthi uhulumende weZanu PF njalo usebenzisa ukudla ukudinga usekelo ebantwini. Lubhahe kanganani lolu dubo?
Lolu dubo lukhulu kakhulu, siyabona ukuthi emkhankaseni wezanu PF walo nyaka imali enenge ikhanya ngani isetshenziswa, ikhanya ngani imali kahulumende ebesetshenziswa izanu PF. Lalapho nxa izanu uPresident Mnangagwa esiyakhankasa, kukhanya uthwalwa zimali zikahulumende.
Umnumzana Nkululeko Sibanda, isikhulumeli sikamnumzana Nelson Chamisa, umkhokheli we-MDC Alliance. Osakhulayo ozancintisa imele ibandla lezaphu eGwanda Central, umnumzana Kanisha Sinkala, uthi uzasebenzela ukuthuthukisa idolobho leGwanda engakhethwa ukuba lilunga ledale lephalamende. UAlbert Ncube usipha lolu daba ngokugcweleyo.
UKanisha Sinkala udabuka emzimuni eGwanda njalo wazalela eNtumbane koBulawayo ngomnyaka ka-1982. Ungomunye wabalitshumi lane abancintisa ukhetho lokudinga ukumela eGwanda Central edale lephalamende. Unkala uthi ukhethe ibandla lezaphu ngoba uyilo ebelilandelwa ngumdeni wakhe.
Ngizalwa endlini kaLazarus Nkala, laboFinias, okunjalo kwesinye isikhathi bekuyinto enzima la nxa ubufuna ukuthi ungene kupolitics abadala kuyukuthi bahamba ngaleyo ndlela abahamba ngayo besifa ngepolitics kodwa ke intshiseko yokuthi siqhubekele phambili lo msebenzi abawuqalayo wona lo wezapho yiyo yenza ukuthi ngize ngicine ngithi hayi sengiyindoda lami sengilwami umuzi sengingalithatha ke sengingasithatha isikhathi sokuthi lami ngiye ngimele abantu bakithi ngoba kanti bayamelwa mbani.
Unkala uthi ukhathazekile ngokungathuthuki kwedolobha leGwanda esithi inkokhelo ezikhona zinenkohlakalo.
Into ebabuhlungu kimi ukuthi eGwanda sibe sitshelwa amanga ukuthi kuthiwe imali kayiphumanga. Imali yeConstituency Development Fund engathi iConstituency yeGwanda ngayikhitshelwa amanga. So lokho yikho kwenza ukuthi ngithi mina iyodwa into esiyifunayo. Sifuna i-development lathi eGwanda. Sifuna ubona imigwaqo, sifuna ubona izikolo.
Unkala uthi usesemutha njalo lembono ebanzi elakho ukuthuthukisa idolobho leGwanda libukeke njengedolobho elithenjiweyo ezansi emandebeleni.
I-tourism industry eGwanda is suffering. IGwanda does not look like a provincial capital. Silama mines around but ithambe emagodini akubonisa ukuthi kumele ungathi uhamba phezu kwegolide. Yithi Gauteng yaseZimbabwe. Ama mines singeke siwasole kungabe ayayichipha leyo mali kodwa ama-systems of government ethu akhona awakwenza ukuthi abantu babe lolwazi lokuthi kuphumene kadingezwayo.
Ibandla lezaphu lithi lalo likhathazekile ngendlela ikomishini yezokhetho eZimbabwe Electoral Commission ZEC ephatha ngayo lolu khetho.
Hayi Zeki akulunganga lokho ekwenzayo and kuningi izinto ezenzayo la kuyona le ndawo sitholile ukuthi kukhona abantu abalezinto okuthiwa ngama-address kodwa kungaso-address. Akuyabona apha indawo kuyothi Luli Street, Luli Street, Luli Street, Luli Street ukuthi i-address akula namba akulani. Luli Street, Luli Street, izinto zonke lezo ezikhona kuyo ilokhu zeni i-voters roll esizikhangeleyo sazibona ngendlela abayenza ngayo basuke balandelane kakhulu le government kanti bona kumele babe independent.
Unkala uzancintisana labanye abalitshumi ukhetho lokudinga ozamela eGwanda Central edalele ephalamende. Kusenzalo iZEC sithumele uZulu imbiko yama-test messages imazisa lapho kumele ayevotela khona. Ngimele iStudio 7 ngisemajawundeni eGwanda ngu-Albert Ncube.
Ukusenjalo intatheli izindaba yethu bathabile masuku uxoxe lomunye njalo osakhulayo umnumzana Briski Ncube wancintisa ukuba lilunga ledale lephalamende eVungu ukhetholwa ngomvulo ozayo.
Esiqintini seVungu eGweru omunye wabancintisayo nguBriski Ncube yena ke ozelwe mhla ka 28 Mbimbitho ngomnyaka ka 1993.
Ngizelwe ngomnyaka ka 1993 mhla ka 28 March. Ngingomunye wabantu abatsha abancintisayo kukhetho lokudinga ummeli wedale lephalamende kuVungu Constituency. Ngimele ibandla le-Alliance for the People's Agenda elithunganyelwa ngubaba uNkosana Moyo.
Umnumzana Priski uthi ufuqayo ukufuna ukuthuthukisa impilo yabasakhulayo ethi abanye abasakhulayo laba bathwele nzima njalo balahlekelwe yinhlalakahle ngenxa yokuhlukuluzwa ngumumo welizwe.
Abantu bavama ukuthi kuthiwa khona njengabantu abatsha singabathungameli bakusasa. Okuyinto mina ngithi khona hayi akwenzi ukuthi kuthiwe singabathungameli bakusasa. Singabathungameli namuhla kusiya empilweni yakusasa. Kungenxa yani ngoba impilo esiyiphila namhlanje ayisiyo madlwane kodwa impilo sibili. Phecelezi, it's not a rehearsal but a reality. So ukuthi kuthiwe thina singabathungameli bakusasa. Gini pose ngithi akwenzi lokho. Nxa ungakhangela imbali yamazwe omhlaba wonke aphumelele ngokuphatheka kwabantu abatsha ezintweni zokwenza ezintweni ezilokwenza ngomnotho langentuthuko langepolitics lokuthungamela. Lokho yikho okungifuqayo kwakuqala ukuthi ngimela abantu abatsha endaweni zombusazwe endaweni zentuthuko lendaweni zomkhono.
Ebuzwe ukuthi useke wathungamela na uthe useke waba ngumkhokheli wabafundi esikolo sezinga eliphezulu eLupane State University.
Ubuthungameli kayisiyo into enja kimi 2013 to 2014 bengingumongameli weLupane State University Adventist Students Association. ngabuya njalo ngakhethwa ukuba ngumongameli waleli qula ngo-2015 kusiya ku-2016. Ngo-2015 njalo bengi-part of i-delegation kumbe abathunywa yi-university ukuyamela i-university ku-African Union Model Summit, yona eyaqhutshelwa e-Women's University of Africa. Mina bengihambe khona ngimele umphathintambo wezokudlelana lamanye amazwe welizwe leMadagascar, phecelezi Madagascar's Minister of Foreign Affairs.
Uthi evungu bancintisa bengabameli abayisitshiyagalolunye, njalo uyathemba ukuthi uzancinta ekhethweni ethi abantu bayamazi njalo uhleli labo esigabeni.
Okwenza ngikholele ukuthi nginganqoba kulolu khetho yikuthi indaba yami icacile kubantu basevungu ukuthi khona ayisiyo ndaba yebizo lephathi, ayisiyo ndaba yokuba le mali lokuba nesitolo lokuba nezimoto, kodwa indaba yalokho what's best for our constituents. Kubantu abatsha ngithi mina besiqilwa sitshelwa amanga edlule sisetshenziswa, khanye sisikhathi sokuphakama siphatheke sivuse siphakamise isigaba sethu. Kubadala ngisithi mina cala ngani ngabantwana abagcinile emagumeni, kasivoteni sivotele umuntu omutsha ezizakwanisa ukuthi nxa esehluleka limkhuze limkhumbuze njalo ukuthi hayi mntanethu wasithembisa lokhu.
Uthi ukhangelele ukuguqula izinto ezimbalwa, ethi kumele ukhansili aguqule indlela asebenza ngayo, ethi i-devolution kumele yenziwe njalo abantu bahlonitshwe.
Sile vungu RDC eyi-local authority yethu, ngithi mina imisebenzi yevungu kumele ukuthi isebenzise lokho esikuthi i-bottom up approach. I-devolution kayiqalisele phansi at grassroots level kuma-communities. Ama-resources esilawo njengesigaba kalawulwe yithi. Nginika umzekeliso kule chebe-chebe elogwela, sibona sokubuya izincwadi sezivele ekhansilini ukuthi kuthiwa khona abantu bazothwala ichebe-chebe seziqhutshele osobhuku kuphela, kodwa kasiboni i-plowback. Nanko engutshoyo ukuthi okuloko kwenza la ma-resources asezigabeni zethu akube yithi thina abantu esiwalawulayo. Abathungameli bethu osobhuku lezinduna kube yiwo abanika izimvumo abantu ukuthi kwakhona nxa kuyithebethebe nxa izathwalwa kayithwalwe imvumo iphiwe ngapha ezigabeni zabantu.
Umnumzana Ncube uthi uzananzelela njalo amalungelo abomama, ethi kumele omama baphatheke kwezomnotho ngoba beyibo abayisisekelo selizwe. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Siyabonga bathabile Masuku, silokhu sikweziphathelane lokhetho. Ake sizwe uGibbs Dube weStudio 7 ekhuluma labanye abazavota labanye abazancintisa kukhetho abangene kuhlelo Zimbabwe Today asixoxeni esilethulela lona ebulenjini bokuzilibazisa obeFacebook kukhasi le-VOA Ndebele.
Igama lami nguDorcas Fanda, mina khathesi ngimele esithi proportional representation uBulawayo Metropolitan. Leyo-ke i-60% leyana esathi khona siyayinika omama. Kusisho ukuthi ekhethweni eludlulileyo bengingu-member of parliament ngimelela iBulawayo Central, so khathesi-ke sengime ku-proportional representation.
Abangakwaziyo i-proportional yena leyo ithoni kulabo abangakwaziyo?
Sakubona kufanele ku-7th parliament ukuthi omama bayasilela bayasalela emuva kakhulu. Kwaba lo mthetho wafakwayo ukuthi kuzoba ne-60 women ezizaphiwa ukuthi babe khona eParliament. So it's 6 women from each province abazathi bangene-ke ku-proportional representation. So kuhamba ngokuthi iparty yakho ithole amagqibhagqibha amangaki. Nxa kuyikuthi sitshayile sibili siyangena singu-6 Nga labo abakwenthethe kumba abakwondla labo bechayile babe siqhaphunelana kanjalo bathi kungabo mama kuphethe.
Mina engikhulumayo ibizo lami ngokwanele Hlabangana, ngimele ibandla lezombusazwe okuthiwa yi-Republican Party of Zimbabwe, i-RPZ. Kutsho ukuthi lo nyaka kukhethe oluzaba khona ngoMvulo mhlaka 30, kuzabe kulamabandla engathi ama-presidential candidate angu-23 ngomunye walabo abazabe bekhethwa ngalelo langa.
Ye, akutshela uZulu ukuthi wena vele ubathembisani.
Thina njengebandla le-RPZ kuningi esikuthembisa abantu, kodwa ngizathi njengamafitshane ukuthi fahla-fahla esikuthembisa abantu. Okokuqala esikunanzelelayo thina njengebandla ukuthi ilizwe bese libuswa kungasalandelwa mthetho. Engathi mina bese kungasalandelwa umthetho wesisekelo. Siyakwazi imithetho kumnandi ukuthi sithi khona, kodwa ifuna ukuthi siyilandele. Ngakho thina okokuqala esikuthembisayo ukuthi sizabusa ilizwe leZimbabwe silandela umthetho. Bese kusitho kwesibili siyananzelela ukuthi abantu bakithi bayahlupheka kakhulu kulezi zishwelo, njengoba sisazi sonke. Sizakwenza ukuthi sizaceda ukuqala ukusela obukhona esingathi i-corruption, ngoba yiyo yenza ukuthi lama-investor angazafika kithi, bayasesaba ukuthi singabantu abangathembakalanga. Ilizwe lakithi lidinga abantu abaqotho. Bese kulandela ukuthi sizakwenza njalo kube nemisebenzi, ngoba abantu bakithi abasebenzi, banye bathengisa amatamatisi kuma-pavement. Sizavuselela imisebenzi engathi kuvula amakhampani amatsha. Kulandela ezokulima kakhulu, ngoba abantu bakithi kumele basebenze ukuvila hatshi. Bathi besebenza kunjalo silazo njalo zemigodi ezenziwayo, sizakwenza lokho okuthiwa yi-beneficiation, ukwengeza uhlonzi kulezo zenziwayo. Okulandelayo njalo siyananzelela ukuthi kulamabhizinisi amancane adinga ukuthuthukiswa, sizawathuthukisa lawo, labe sabizwa futhi ngama-small to medium enterprises. Ngiqhubeke njalo sizasungula njalo indlela ezenza abasakhulayo labesifazane bangene kuhlelo zokuthuthukisa inotho yelizwe.
Zokuthiwa futhi lobaba-ke lapha ecingweni uThokozani Slayer. Slayer kunjani?
Ngiyaphila baba Dube, njani?
Siphile kakhulu. So wena uthini ngodaba lolu lokuvota? Kuyavota phela ngevikezayo.
Ye, hayi, uyabona baba Dube, la ama-election mbonani ngama-election aqhakatheke kakhulu, especially ngathi kuma-youth kubontanga. Ngoba lukhetho lwakuqala olokuthi sivota ubabe umgabe ngekho. So mbona ngani lukhetho lubalulekile kakhulu ukuthi abantu kumele besukume beyivota. Ontanga sikhangela ukuthi nxa silandela inombolo zezethe ebantwini ababhalisayo ukuvota, ontanga ibabale number engathi phezulu. So sikhangela ukuthi basukume bayevota ngobuningi, belethe utshintsho kulele lakithi leZimbabwe ekuza kwenza ukuthi kuvuleke amathuba atshiyetshiyeneyo awemisebenzi.
Ye, siyambonga kakhulu-ke ubaba uSlayer osikade sechungweni. Sibuyele kuwe mama Dr. Sibanda. Nxa usukhangele ubona zana abantu bayavota yini, njalo ukhanya lokho elikhonona ngento eziningi, akutshela abantu khonapho.
Ngiyabonga. Amalanga asesondele. Ye, ukukhonona kukhona sibili and lilungelo lethu, ngoba awungeke uthi udlala ibhora labanye uthi wena ngozachoose iground, ngozadinga urefure, ngozadinga ibhora. Pho ibhora lakhona kuthi belakho wena uyenza umathanda, bekumele izekhi lalele ukuthi abantu bathini. Ngoba nxa ubaba uThamise sukume ekhuluma laphana, uyabe ekhuluma izinto ezivela ebantwini. Abantu nxa besithi iphepha nezekhi kumele silenze ndawonye, sivumelane ukuthi lithengwa ngaphi, liprintwa njani, lilungelo labantu lelo. Pho nxa ungasalalela abantu ongakwenza kuyini. Kuyafana nje nehulumende lo wade khona ade khokhelwa ngumgadi, ubevele engalaleli umuntu esenza umathanda. Asikukhuthazi khonokho, asikufuni khonokho. Bekumele ukuthi ngase siyavumelana, sikuqale ngaphambilini vele indaba le ingakazi ivuthwe, bengakazi baprint ukuthi hayi bo, asikhangeleni iphepha sisonke ndawonye, yini ukhetho phela ukuthi alu-free and fair.
Lapha sizwe abaxoxayo loGibbs Dube ngokhetho oluzayo. Nxa lifisa ukulalela ingxoxo le ngokujulileyo, ngenani kuFacebook kukhasi le-VOA Ndebele.
Yebo, 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 mthwakazi omuhle. Belikwazi na ukuthi umsakazo we-Studio 7 usulohlelo lwezindaba ekuseni kusukela ngoMvulo kusiyafika ngoLwesihlanu? Lingakhuthwa izindaba ezimqotho ekuseni lantambama. Magagasi athi 909 medium wave, 4930, 6040 la ku 15460 kHz ku shortwave. Lingakhuthwa njalo luhlelo Zimbabwe Today asixoxeni esilethulela ebulenjini bokuzilibazisa ube Facebook ngukhathi le VOA Ndebele ngomvulo ngolwesithathu langolwesihlanu kusukela ngo 4:15 pm kusiya ku 5 pm. Lilakho njalo ukusixhuma ku WhatsApp kunombolo ezithi 001 202 465 0318. Ngiyaphinda njalo 001 202 465 0318. Ngenani njalo la ku Facebook ngukhasi lethu ele VOA Ndebele.
Abantu baseBhilithane bethuswe ukubhinywa kwentombazana eleminyaka elichumi 10 odlengulwe ngamaphahla aleminyaka eyokuzalwa engamachumi amathathu lanye 31 eyizizalwane zeZimbabwe ezihlala edolobheni leBolton kweleNgilandi. Ababili laba bagqitshelwe ukuhlala iminyaka elichumi lane i-14, omunye elichumi lanhlanu i-15 entolongeni. Umsakazi weStudio 7 uEzra Chisa Spanda usethulela lolu daba ekhona le eBhilithane.
Inkeme-nkeme yendaba elethele ihlazo kwizizalwane zeZimbabwe ehlala kuleli izwakale enkantolo yeBolton Crown Court ngemva kokugwetshwa kukaStephen noStanley Mchema abafunyanwe belecala lokubhinya umntwana okomnyaka wonke bebobabili. Abazali bomntwana lo abadabuka eZimbabwe bebemgcinisa kunina wamaphahla nxa izikolo zivaliwe okunikeze ithuba lokuthi ababili laba bamdlwengule. Umantshi uthi isenzo sabo simethusile njalo kakaze akubone ukuthi amadoda amabili angabhinya umntwana omncane kangaka okwesikhathi eside engabanjwa. Umntwana lo ubikwa wananzelelwa ngumbalisi wakhe esikolo ukuthi kukhona omkhathazayo ngoba engasahlaliseki, engasaqhubi kuhle esifundweni njalo ehlala echiphiza inyembezi. Wathi wachazelwa umbalisi wakhe ngokuhlukumezeka ahlangana lakho. Izizalwane zeZimbabwe zithi zimadolobanzi ngenkeme-nkeme yendaba le njalo ziyangekile. Onkosazana Lee Macebo uthi udabuke kakhulu ngesihlakalo lesi.
Uzwisa ubuhlungu kakhulu, sithwele kanzima kulele leBhilithane. Uzathemba umntakamakhelwane, thatha umntanakho umtshiye lo umntakamakhelwane ngoba wena lo nina liyazwanana njalo abantwana labo babezalelwe emehlweni akho. Beyabantwana abakhule ubabona bethembekile. Nampo abantwana sebesala bekuganyile.
Unkosazana Nabusi Mhlanga uthi omama kumele bondle abantwana abangamantombazana ngonanzelelo njalo babanakakele ngaso sonke isikhathi.
Qakathekile ukuthi umntwana oyinkazana namanje kumele agcinwe ngendlela indlela esasimgcina ngayo kudala. Oyinkazana, you have to always follow up so that izinto zingacini kusiba too much, you know, kwenzakala ukuthi umntwana arrange for the whole year. Wena mama ungazi, ungananzelela ukuthi umntana wakho what has been happening. That's why kumele kufanele ukuthi omama babe close labantwana baba bangamankazana njengendlela kwakuyiyo vele kudala.
Omnonzana Kenan Ncube uthi isehlakalo lesi sesimenza esabe ukugcinisa abantu ingane zakhe.
Mina njengomzali kwenza kube nzima impilo lokuthi uhlale imizuzwana ungaboni umntana wakho kumbe umntana wakho avakashe athi uyalala ebanganini bakhe. Awukwazi ukuthi okwenzakalayo khona ngale kuyini ngoba abantu abadala bayayenga umntwana babuye bamethusele ukuthi angakhuluma bazombona kahle.
Ukuqhatsha umuntu ukuthi awukhalele abantwana nxa usiya emsebenzini kuyadula eBhilithane. Ngakho ke iningi lezizalwane zeZimbabwe ziyasizana ngalokho. Kukanti kulabanye abasuka bahlukumeza abantwana kumbe bababambe iganyavu njengalokho okwenziwe ngamaphahla akomtshema. Bengaqeda isigobo sabo eseminyaka ke elijumi lanhlanu bazabiselwa ekhaya eZimbabwe. Ngiyimela iStudio 7 eBolton, igama lami ngu-Ezra Chisa Sibanda.
Umncintiswano womdlalo kakhilikithi owespa Bonsa 20 League oqoqwe ngabahlanganisela wayengukaputeni waphinda waba ngumqeqeshi weqembu lesizwe lama-Chevrons uHeath Streak uyaqhubeka edolobheni lakoBulawayo. Intatheza indaba ethu ezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Uhit Street uthe umncintiswano wesibhabho onza 2020 uhlose ukuthuthukisa umdlalo kakhilikithi edolobheni lakoBulawayo ngokupha abasacathulayo ithuba lokudlala nabalolwazi olujulileyo lokudlala umdlalo kakhilikithi.
Into ebesiyifisa ukuthi sinike abantu ithuba lokuthi bedlale i-T20 cricket njengoba kungela colored cricket edlalwayo ngesikhathi sonese somkhando. So into esizamayo ukuthi sizama ukuvumbuluza abantu abangani esingababoni njalo sinika abafana abancane ithuba lokuthi bedlale labantu abakhulileyo, singafanisa abanjengo Sean Williams lo Christopher Mpofu lo Njabulo Ncube, abantu abanjalo abale experience enkulu.
Lo mncintiswano sokuviki yesine njalo ungene ngabadlali abangamachumi ayithoba munye abagoqela abantwana besikolo kanye nabadlalela iqembu elesizwe leChevrons. Laba badlali bakumaqembu ayisithupha abunjwa ngabadlali abalitshumi nanhlanu. Amaqembu lawa ngabalisa ele Badgers, ele Raptors, ele Blazers, ele Tigers, ele Hawks kanye nele Sabres. Ele Badgers yilo elihlezi phezu kwenganane ngemva kwamaviki amane lilemiklomelo elitshumi lesithupha, kuthi ele Raptors lisendaweni yesibili lilemiklomelo elitshumi lanye. Ele Blazers lisendaweni yesithathu lilemiklomelo elitshumi. Endaweni yesine kuleqembu leTigers elilemiklomelo eyisikhombisa. Endaweni yesihlanu kuleqembu leHawks elilemiklomelo eyisithupha. Akuthi emsileni kuleqembu leSabres elilemiklomelo emihlanu. Lo mncintiswano usekelwa ngemali ngabesipaponsa, njalo laba bathi baza kwenza lokho kweminyaka emihlanu, njalo bathi bona ngomnyaka ozayo uza kuba mkhulu kakhulu lo mncintiswano. Ngimele Studio 7 ngoBulawayo, nginguJoseph Njanji.
Umsakazo we-VOA ubulengxoxo mpikiswano lezimpapers television network izolo lizimpapers izolo ntambama, lapho obekuhlaziywa khona udaba lokhetho ngaphansi kwenhloko ethi the elected debate. Abakade bekulo umhlangano abancintisa ukhetho lokudinga umongameli bavumelene ukuthi bandlalezane uPF kufanele linqotshwe ukwenzela ukuthi ilizwe liqhubekele phambili. Kodwa umkhokheli webandlalizane uPF uMongameli Mnangagwa kanye lomkhokheli weMDC Alliance uMnumzana Nelson Chamisa bebengekho kulo umhlangano. Kusenjalo ke sizathanda ukubonga abasilandela kukhasi lethu leFacebook, kulo Linzi Hammond, kulo Philani Mlawuzi, kulo Mahlo Ncube, kulo Lindelwe Mlotshwa, silo Thabani Ngwenya, silo Nkosi Sibanda, lo Alfin Gugushumba. Lisixhomeke siya live streamer lapha kukhasi leVOA Ndebele.
Wobalini sikukhuza, wobalini sikukhuza, sithi yekeli msebenzi yakho emibuzo penejini. Sekwenzakele, kwemadoda kule ndaba sikhulume nentoniwe, awulisho ngandlebe.
Siyabonga ngokusilandela kumsakazo wethu lapha eStudio 7 kukhasi leFacebook. Sesixhunywe njalo nguPrince Ndlovu, sikhumbuzo mlalazi Lanqanje sasifika emaphetheleni ohlelo lethu singakehlukani ngesikhangele ebezikhokhela. Amabandla aphikisayo ethesa ibandla lezanu PF umlando wokusebenzisa impahla kahulumende lokudla ukukhankasela ukhetho. Abasebhilithane bethuswe ukubhinywa kwentombazana eleminyaka elithumi edlengule ngamadoda aleminyaka engu-31 ayizizalwane zeZimbabwe. Silugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo. Ngusithandekile Mhlanga ngikhonapha eWashington DC.